Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhla ziku 9 Nhlangula 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izolo kulabantu abedlula amakhulu ayisithupha abahlolwe igcikwane le-coronavirus. Abahlanu babo abavele kwele-South Africa batholakala belalo, osekukhuphule inani labo elizweni laba yi-287.
Ukuthi bahlanganise abantu kukhangelane lalesi sifo se-coronavirus kuyisimanga esikhulu kakhulu.
Kambe uhulumende engaba ethatha amanyathelo abalulekileyo ukwenqabela igcikwane le-coronavirus na?
Igcikwane leli kalikho lapha eZimbabwe la. Igcikwane leli livela ngaphandle kwelizwe.
Ukutshengisela phezu kokubulawa kwabensundu ngamapholisa sokusabalele umhlaba wonke jikelele.
Kodwa ke emalangeni adlulileyo siye sabona ukutshengisela ukuye kwagcwala nje ilizwe lonke, iNgilandi yonke nje ngokuphelele.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulabantu abedlula amakhulu ayisithupha abahlolwe igcikwane le-coronavirus. Abahlanu babo abavele kwele-South Africa batholakala belalo, osekukhuphule inani labo elizweni laba yi-287. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulo yedwa esigabeni seMashonaland obele gcikwane leli kodwa sesindile. Abalichumi lanye abesigaba seMasingo labo babikwa sebesindile. Kusenjalo, uhulumende uthi ikomiti edalele iParliament ebona ngezemithetho izabuthanisa uzulu ezigabeni ezijiyeneyo zelizwe kuqala mhla ka-15 kulinyanga kusiyafika mhla ka-19. Isizwa imbono yakhe ngokuguqulwa kwesekelo sombuso welizwe ukuzanywa libandla elibusayo phansi kwe-Constitutional Amendment No. 2. Iningi lithi kudida ingqondo ukuthi uhulumende ugijimelane ukubuthanisa abantu khona kule ngozi yokuthelelana igcikwane le-coronavirus. UZulu uthi ukubuthaniswa kwabantu lokhu kuzabangela ukuthi igcikwane leli limemetheke ngamandla. Ukuguqulwa kwesekelo sombuso lokhu kusolwa ngabaningi abathi ibandla le-ZANU-PF lizama ukupha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla aphindiweyo. Ingaphumelela linguquko, uMnangagwa uzaba lelungelo lokukhetha abahluleli bemthethwandaba lomtshutshisi omkhulu engakhulumisa nanga lamuntu. Uzaba njalo lelungelo lokukhetha abaphathi ntambo bakahulumende abanengi kwedlula labo abavunyelwa phansi komthetho okwamanje. Kule migqa engamachumi amabili lasikhombisa uhulumende afuna ukuyiguqula kusisekelo sombuso lesi esiphasiswe nguZulu nesilinganiso phose sokungamachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 94.49% ngomnyaka ka-2013 kukhetho lwe-referendum. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust uMnumzana Vumani Ndlovu, yena othi imbuthano kahulumende le izabangela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus.
Ukuthi bahlanganise abantu kukhangelane lalesi sifo se-coronavirus kuyisimanga esikhulu kakhulu, kudida ingqondo ukuthi bangenwe yini, njalo bajongeni ngakho khona lokho. Sibuye sikhangele futhi ukuthi empeleni bakhangelele ukuthi abantu bazenelisa yini ku-attend ama-meetings abo lawo. Ngibona ngani ngabantu nje abadlalayo abafuna ukuthi i-process yadlula, ba-consult abantu bekwazi mhlophe ukuthi akula muntu oza-attend ama-meetings abo nalabo abantu bayesaba, abantu abalaso isibindi sokuthi bayebuthana bebuthanela into efana nale leyo iParliament iyakwazi ukuthi abantu kwabasoze bayathende ifuna nje ukuthi idlulise kuthiwe ya consulta bekwazi mhlophe ukuthi akulalutho uzananzelela futhi ukuthi emakhaya imhlangano efana lale idependa kakhulu ekusebenzeni kwe-civic society kuyiyegqugquzela abantu ukuthi beyathende kade si-civic society imile ngokubana inaka izinqumo zokuthi abantu bengabuthani ngalesi sikhathi se-coronavirus kulusizi kakhulu ukubona ubukhokheli okuyibo obukhangelelwe ukuthi buhambe phambili ekuthonyeni ukuthi abantu bangaze babuthana bavikelele umkhuhlane bukhona busiba yibo abafuna ukubuthanisa abantu ngalesi sikhathi
Abanye bathi inguquko edingwa nguhulumende iza kupha uMongameli Mnangagwa amandla okubusa njengontando kayiphikiswa njengenkosi yikho nje sekichikijima khona kule ngozi ye-coronavirus. Ungabe ukubona lawe ngaleyo ndlela?
Eqinisweni kunika umongameli welizwe amandla amaningi njalo kuyayitshintsha iconstitution zafumana ukuthi kulama amendments afika 27 okumele kutshintshwe izinto eziningi ezizo ezavunywa ngabantu ukuthi kazigcizelelwe kuconstitution ngo-2013 kusuka kube lezi gamba eziningi eziyizo ezazisolwa ngabantu inqaba beqala ukwenza iconstitution ngo-2013 kuyibo okuyikho kwaletha umfutho ukuthi iconstitution ibe khona entsha ka-2013 so nxa kuyatshintshatshintshwa zonke lezi zinto umongameli ugcina sesiba le mandla abe la mandla ukuthi kube nguye o-appoint o-vice president abe la mandla okuthi angaboleka izimali kungazange kwa-approva iparliament lokunye okuninginingi okusuka kulimaze iconstitution evele yiyo ekhona abantu abathi yiyo indlela abafuna ukuthi bakhokhelwe ngayo kungakho-ke yikho i-civic society besola lesi sinqumo ngokubana lesi sinqumo sesiphikisana lalokho okwathiwo ngabantu ngo-2013 ngokubana izinto eziningi sezitshintshwa totally sokunika amandla wonke ku-president uzafumana ukuthi indaba efana lokukhethwa kwabo-chief justice konke sokufakwa ezandleni zika-president kakusela ama-interviews aza kwenziwa izinto eziningi sezisemandleni akhe
umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa le-Studio 7 esecingweni umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi kanye labebandla le-ZANU-PF bayakulandula ukuthi bazama ukuguqula isekelo sombuso ngoba befuna ukupha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla amaningi
Yebo 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 thaka somuhle liyanxuswa ukuba lingene kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ku-9 PM namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus nesikhathi kungakabekwa usuku lokuvulwa kwezikolo eZimbabwe sihlolisisa njalo imisebenzi yabatsha enceda abaswelayo ilizwe lilwisana lokumemetheka kwe-COVID-19 silusize ukuthi ngeke lenelise ukungena kuhlelo ngoba sisebenza sisezindlini noma kunjalo zulukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili ngakho-ke asihlanganeni lami uMike Hove khonapha ku-Studio 7 ngo-8 ntambama
kambe uhulumende engaba ethatha amanyathelo abalulekileyo ukwenqabeleni igcikwane le-coronavirus na lo ngumbuzo abanye asebezibuza wona ngoba indawo ezigcinwa abalinde ukuhlolwa igcikwane le-coronavirus kumbe ama-quarantine centers ngesingisi asezindawo lapho leli gcikwane eselihlanyelwa khona ngoba abantu bephoselwa ndawonye beminyene okunye osekudalela umbuzo indlela okukhangelwa ngayo ukuthi umuntu engaba ele gcikwane leli na kumbe hatshi ngokuhlola ukuthi umzimba wakhe uyabe utshisa okunganani nxa lapho efika kwezinye indawo omunye wabasola lokhu ngumnumzana Maxim Gandla isakhamuzi sakobulawayo njalo owalwa impi yenkululeko
kodwa okusegcekeni esikubona ngawethu amehlo thina esibona lokhu esiku-lockdown igcikwane leli kalikho lapha eZimbabwe lapha igcokane leli livela ngaphandle kwelizwe kubona labo kuthiwa khona bavela kumbe ngama-detainees kumbe ngabadiphothwayo kumbe ngabasemajeli ngoba kulakusemajeli lapho kuthiwa bakhona laba abalakho lokhu kwinto lokhu kodwa-ke isimanga lanxa kuthiwa khona kuyakhwela inani lakhona liyakhwela liya phezulu okusuka kuhluphe khona lapha yukuthi kanti nxa likhwela lisiya phezulu kube sokuthiwa khona khathesi kwehlile kulabantu abasebe-rikhavile barikhava njani bengalatshwanga umbuzo omkhulu igcikwane leli nxa likhona leli kathi lona silibamba ngani ikhithi yangikhona silayo yini yokubamba igcikwane leli sibe sesiswela umuthi wokwelapha abantu beze besile bodwa kuthiwa khona abarikhavile abaseliyo ngabangaka itemperature le kede ngibona abanye engazani bakhangela kukhulu ngento yakhona bebekhangela ngalokho umtshina kwema-temperature lokhu nxa kwa above 38 or 39 to 40 kuhle kuthiwe khona hayi awuphilanga kanti i-stress iba le ma-percentage amangaki labantu laba abale-asima labantu abale-flu bebulawa ngamakhanda yinto yona le engazani ayimphathi kuhle mina as an individual ngoba sithole ukuthi khona umkhuhlane wona lowo wegcikwane leli awelatshwa elizweni le or across the world ngaphandle kwemadagaski le-tanzania lalangapha kulokhu zini ngapha i-rwanda amazwe lawo mbona ngazani basebezimela nje ukuthi bazilungisela lokhu kwinto ngemithi nje yesintu kumbe yonale bayibonayo so lokhu ngake zake sikutsho lokhu ukuthi khona into le kayelapheki kuyelapheka lokhu ngiflu liyane eyabi khona laphana kumbe lokukhwehlela kumbe isihlabo nje
manje ubona ungani uhulumende akwenzayo kungaphathisa yini ukwehlisa inani lalabo abatholakala belegcikwane le-coronavirus
uhulumende kusegcekeni lapho ukuthi khona uzakwehlisa lokhu kumele kwehliswe lokhu ngokuthi abantu bethole ukudla khona lokhu ukuthi abantu bengahambihambi laphana lalaphana nje ukuthelelana imikhuhlane yona le nje eflu kuyehla lokho kuyinto lokhu kodwa nje i-social distance yona le ekhulunywa ngayo yona le izanceda ngoba umuntu angama phansi kwakhe nathi utshwala laphana uyezwa ukuthi umuntu lunathi utshwala so uhulumende kavale utshwala lobu kavale legwayi lele libhenywayo leli kunye lembanji amamaski lana nxa umi phansi komuntu thina sisemabhasini lapha uyezwa ukuthi umuntu lo uvela nathi utshwala lo uyezwa so le quarantine yona liyane ukuthi abantu abahlale besezindlini kumbe besendaweni ezivalelweyo ngale behlale ezindlini kuyanceda khona lokhuyana bona laba abantu laba bengahambihambi laba abanathi utshwala kumbe imadagaski leyo iyazelaphela lo mithi yayo lokhu ukuthi khona uhulumende elandelele lokho kwe-world health organization angwamanga lokhuyana ngoba ngwamakhiwa lokhu
umnumzana Max Mkandla isakhamuzi sakobulawayo njalo walwa impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekhona le kobulawayo umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com okunye uza kuthola lenjini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele la ku Twitter bu VOA Ndebele saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme uma manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Herald lithi imota yomsekeli webandla le-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe umnumzana Gilbert Bwende iphoselwe ibhomba lepetulo yatsha emzini wakhe weBelvedere eHarare uBwende utshele leli phephandaba ukuthi useke wathola imilayezo imcebisa ukuthi athiye ukusekela oDouglas Monzora laboThokozani Khuphe iphephandaba le-Chronicle lithi umsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe usuzaqala kulandelwa ukuvalwa kwelizwe ngenxa yegcikwane le-coronavirus Ikula ebelikhokhelwa umphathi ntambo wezokwethekelelwa umnumzana Mangaliso Ndlovu belisedolobheni leVictoria Falls izolo phambilini kokuvulwa kwemisebenzi yokwethekelelwa kwelizwe. Iphephandaba leHerald lithi wake waba ngumphathi ntambo wezamandla umnumzana Sam Undenge usezahlala ejele kweminyaka emibili kulandela kulahlwa kwesicelo sakhe sokuthi isigwebo asiphiwayo phezu kwecala lakhe silahlwe. UUndenge watholwa elecala lokukhetha inkampani ukuthi isebenze ithenda ngesilungu ingalandelwanga. Lesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Selibingelela lesitudio 7 abasakazi bonke nabalaleli bonke imumpofu njengabantu bayitaba ngamademokrasi MTC kachamisa abantu balole democracy yomangaliso ukuthi democracy uyakhona ikuphi lokho engena esikhondleni ngodlakela ngempi funa ubulala ukhophe siyababona nanamhlanje baqhubeka ngazo izimpi zakhona alaba bayangisa laba abantwana bakamgave kenje vele umgave G4 wayeshiye ezandleni zakhe yikho bebehamba ngezeluleko zikamgabe nokwenza kamgabe bayangisa njani bayangisa udlakela lolo abalwenzayo lolo kuvele kubonakale ngisho nabasekeli bakhe bonke noma bekhuluma abantu bezimpi nodlakela bayangisa lokho pho ngabusa umgabe ozabangcono phela kunaye phela umgabe omncane lo osakhula lo oshamisa bayangisa lokho abakwenzayo. So ngiyabonga ngithi abaxekane le nto zodlakela oshamisa.
Yes, salibonani basakazi bestudio 7 njani likhuluma lo John Walker eBotswana ntanda uPaula ngodaba lokamakhuphe. Umakhuphe akeyeke umkhuba wakhe owezano, siyakwazi ukuthi umakhuphe uyizano ngokwakhe, so engasidistebi ebandleni lethu likababa uChamisa ngoba siyakwazi ukuthi vele yena uyizano. Konke lokhu okwenzayo siyakwazi ukuthi uthengwe izano yethu enze khona lokhu, kodwa iqiniso nangamandla iMDC kaChamisa elawo umakhuphi akulanto ozayenza, njalo umakhuphi akulamuntu ozafa wambusa, akulamuntu ozafa wamvotela, njalo kasozebe le support engaye kaChamisa ikufuna ukudisturb nje ngoba vele siyakwazi ukuthi izami imnike inqwabanqwaba zemali, so akakame ukufuna ukusidisturb ebandleni lethu. Ngiyabonga
balalele bahle beStudio 7 lentatheli zindaba, siyabonga. Thanda ukuthi ngibonise lokho kafitshane. Uhlupho esilubona ekhaya laphana kuhlukuluzwa kwamalunga e-opposition party kakhulu yona i-MDC alliance silo hlupho oluncinyane, luhlupho olungeke luphelele kiyo futhi. Okuswelakala ukuthi thina njengamazimbabweni esikhona sinanzelele ukuthi yithi esisengozini, ludinga futhi ukubambana kwethu thina abantu, kungalani le mpala, kungalani le mhlobo, kungalani lokuthi wena uvela ngaphi. Dingeka ukuthi sibambane khathesi kulamathuba okuthi abantu babhalise, abantu babhalise kakhulu esisemazweni aphandle, bona abasemazweni eBotswana, South Africa, Zambia, Mozambique, asibhaliseni kuvota. I-election ezayo nxa isiza silisebenzisa ithuba lethu lokuthi sivote, sithi lanxa siba khona ekukhuleni sikhonene sivotile, singabantu abaningi kakhulu esemazweni angomakhelwane, kodwa nxa singavoti sifanana ngolokuthi siyazincindezela thina, singalibali ngamaphemithi lawa esiwaphetheyo abanye vele kasila lezincwajana lezi, abanye siphethe amabhasi esingeke saveze emapholiseni. Kumele sikunanzelele lokho ukuthi khona thina siyalungisa elethu ilizwe ukuze nxa sesibaleka sibalekele kithi, singabuthileki futhi lezi mpahla zethu emazweni lapho esingakhanga khona, sizadubeka ngelanga lokubaleka. Abantu laba ngikhona beseza imithetho yabo izaguquka, ngikhona beseza labo bezasihlasela futhi cine sesihamba ngenkani, kodwa lelani lizwe siyedubeka futhi lathi labantu bethu. Ngicela sike sicabangele abantwana, sicabangele lathi ukuthi nxa suka lapha izinto zibhede emazweni esikiwo siyangapi. siyafika senzeni udukululwane olukhona kukhulumendo laphana ngolwethu sonke asilukhangeleni ngokuhlangana ngokubambana siyabonga usifande jobeke
salibonani 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 kwistudio 7 siyabonga linjani badala hayi siyaphila mina igama ngusimahedwa amanyenyeza hayi lapho esikhona madoda siyazama siyancinga kancane kancane lokho simbhekile ulockdown lokho iqhubeke siyaphambili hayi lathi siyezwa njengamahungahunga ukuthi kuthiwa abanye bayabuyela emakhaya hayi kodwa mina lapho engikhona hayi angikaboni umuntu obuyela ekhaya abanye lokho bezama 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 kancane kancane bethola ngoba inkalakatha futhi hayi ukuthi uthole ukudla uthole lo ungakukhona ukuthi ubhadale ngakho irent ungabona ukuthola lezo zinto hayi at least uyakhona ukuchovachova kancane into eyinkinga nje isikhala ngayo kakhulu ukuthi uhulumende ngawe uyazama iplan kuvulelwe laba abalayithayo ukuthi kukhona ukudlula amagrosali ahambe kahle ekhaya abantu abethu bayalamba le makhaya akusakhona ukuthi kutholakale anything nanxa ukhona ukuthi ungathumela something ayikho into ekhona ukuhamba waye bengazama ukuthi bahlale phansi amagovernment nje bazama ukuhledela kancane iborder kwenze ukuthi lathi sibe ngabantu esikhona ukuthola ukudla okuhambayo kuye emakhaya kulabo abangakhoniyo ngoba abanye kulabadala ekhaya amaxhegu lezalukazi igovernment yakithi kuthi iyababonelela kodwa kulanto so ukuthi ngakungcono thina njengoba vela devivele abanye bethumile emakhaya bakhona ukuthumela labo bantu baye kudla bathole lokho kudla ngakho bangcono kakhulu ngiyabonga Studio 7 phambili ngomsebenzi madoda
sanibonani baphathi bohlelo lwe-Studio 7 thina siyaphila igama lami uSibusiso Mashaya hayi nami bengithi ngiphawule hayi isimo esibhekane naso sisemazweni angaphandle isinzima kodwa sekuze cishe kungathi kuyajwayeleka into kwakhona kodwa-ke kunzima ngoba izolo bengiye lapha emabhasini e-Powerhouse ngiyobuza ngoba uhulumeni wala e-South Africa kade thina uyavula ezinye izinto bengicabanga ukuthi mhlawumbe uzovula nasemabhoda ngayabuza emabhasini bathi hhayi akukavulwa lokhu kusahamba impahla njalo impahla aziphelela koBulawayo thina uma sifuna ziye emakhaya besiyiziphathisa vele zisuke ziyefika emakhaya so-ke ngeyinye impilo enzima kakhulu esibhekane nayo ingawukuthi asazi ukuthi kuyaze kube nini ngoba ngithe uma ngibuza bathi hhayi kuyaze ukuthi mhlawumbe uhulumeni yena uma esechazile ukuthi uyavula amabhoda lapho kuyaqala khona ukulayisha amabhasi so yinto engaziwayo ukuthi kuyaze kube nini kodwa-ke hhayi kufanele sikulandele lokho okukhulunywayo ngoba phela kungaze kube buhlungu enhliziyweni yakho kungaze kube njani kodwa kokusalayo vele kunjalo kunjalo ngeke kushintshe so hhayi siyalokhu sithandaza nathi kuNkulunkulu ukuthi asiphephise kuwo lo mkhuhlane njalo kuze kuye kuqonde ngoba le sifo phela sithethe imiphefumulo yabantu abaningi kakhulu and namanje lokhu kusahamba abantu emhlabeni so-ke kungezinye indlela lazo zokuthi bezame ukuthi kuphepha abantu kodwa-ke sizobona-ke ukuthi kuyaze kugcine ngani ngiyabonga uSibusiso Elubane
wena makhupha sicela ukuthi usihloniphe wena mama wena ubona ngani kuthiwa thina hlupheka kangaka sihlala kwamanye amazwe singabuswa nguwe wena ngoba wena usidla amadezane uphepha kuthona ukugijima uhambe usemzini kamogen cwangirayi usiyakhuluma le ngcwaba ngubani wakutshela wathi umuntu wafa uyakhuluma wena mhlathi wakho wena mama wena uyasithengisa kuzane uphepha lesi sihlale egangeni lapha kwamanye amazwe sidubeka wena ngoba usuthu sidla imali yamadiamond usihloniphe wena mama wena thina sibuswa nguwe wena uyezwa njalo sibuswa umuntu okumama njalo awusozwa wathola amavoti wena zwana wena mama usihloniphe wena la matha kezanupf mhlati wakho
salibonani balaleli salibonani basakaze Studio 7 igama lami uKK Ncube ngisesouth Africa ngapha ngasekoli ngicabanga ukuthi mina umbono wami uthona siyabadinga abantu abanjengabomonzo or abanjengabokomiti abakwaziyo ukuthi umthetho uyagcinwa basi siyabheka sikhangela ukuthi kona ubaba uchamisa indlela angena ngayo ebukhokheli be-MDC waphula umthetho we-constitution yabo njengeparty waphinde wangalalela futhi i-supreme court so umholi onjani ongalaleliyo ongalandeli njalo umthetho asuke bewubekile epartini kambe nxa engabusa ilizwe lomuntu kanabungozi nabo ukuthi kuzasuke abuse umuse ngendlela engayona ngoba uthanda kakhulu ukuthi aphambane nomthetho. So omonzora labo committee ngibona bezinto enhle kakhulu ekutheni khona bakwazi ukuthi basebenzise umthetho, kuyinto ke siyidinga elizweni ukuthi ilizwe libe lomthetho akanye iphathi ilandele iconstitution yalo. Mina ngibona kuyinto enhle kakhulu nabo.
Ngiyalibingelela alegi eSouth Africa. Indaba le MDC yalandle MDCT kuze ikulungiswe kahle labantu abahlale phansi babonisane baye ku-conference bese kuyakhetha i-leadership yabo behlangene bendawonye uze banqobe baqede umsindo baqede ukungenela kwe-ZANU-PF abenze njalo kuphela bakhulumisane baye ku-conference owina uyawina odliwa yadliwe kuba laqhubekele phambili ngoku-2023 useduze kakhulu so mele thi bakwenze before 2021 ephela bese zakwazi ukuqala ukukhampena kuhle.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Ukutshengisela kwabantu phezu kokubulawa konsundu uGeorge Floyd lipholisa eMelika edolobheni leMinnesota kusabalele kumazwe amaningi omhlaba. Izolo amazwe agoqela leBritane, South Africa, Brazil namanye lawo abele nkulungwane zabantu emgwaqweni betshengisela besola ubandlululo olwenziwa abensundu ngabamhlophe. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kweleBritane umnumzana Difa waJabi Bango ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kodwa ke emalangeni adlulileyo siye sabona ukutshengisela ukuye kwagcwala nje ilizwe lonke iNgilandi yonke nje ngokuphelele. Lapho esize safika sabona khona edrobheni laseBristol lapho kulesithombe khona esomunye umlungu okuthiwa ibizwa kwakuthiwa ngu-Edward Colton. U-Edward Colton lo wazakala kakhulu engomunye owadlala indima enkulu kakhulu ekuthengiseni abantu abamnyama ebenza ama-slaves lapho athengisa khona abantu abayedlula i-84,000 ama-slaves ewathengisela emazweni angentshonalanga. Abantu kube yinto enhle kakhulu njalo ukubona ukuthi abantu kade begqugquzela noma abantu kade beyibo abakhokhela lumzabalazo noma ngithi indlela le kade beprotesta ngayo abaze bafika esimeni sokuthi bafike basidonse i-statue sika Edward Colton basidonse basiqamule baqede laphana basishaye basilimaze baqede laphana basithatha basiphosela phakathi komfula othiwa ngu-River Avon. So kutshengisela konkwana ukuthi isimo esesahamba satshintsha noma kungakatshintshi ngendlela thina abantu abamnyama esiyabe sifisa ngakhona kodwa ke likhona ihlekana labanye abelungu noma ngithi abojwabo elimhlophe abasekela noma abazwisisa ukuthi ukucindezelwa komunye umuntu kuyinto embi kakhulu njalo kuyinto engalunganga.
Ya siyananzelela ukuba iningi lalabo abatshengiselayo ngabamhlophe kungako sitshoni lo.
Njengoba ngikhulumile phambilini babugandi ukuthi ukutshengisela lokhu sikubonile and njalo kukhokhelwa ngabamhlophe njengoba sisazi ukuthi abamhlophe yibo kanye abaningi kulawa mazwe angapha asentshonalanga. Ukutshengisela sobala ukuthi sebakunanzelela bakubona ukuthi ukucindezela noma ukuncisha omunye umuntu amathuba noma ukukhangelela phansi omunye umuntu kuyinto engalunganga. Njengendaba yokuthi umlisa uFloyd ukuthi njengoba kade bula wanje ubebulawa ukuthi icala lakhe bekuyini nxa kukuthi icala lakhe kade ekhona bevothi ngabe kuthiwa ubotshiwe wakhanjiswa enkantolo wayagwetshwa hatshi ukuthi abulawe ngamapholisa abantu abafanele ukuthi ngabe benza umsebenzi wokuthi babophe hatshi ukuthi benze umsebenzi wokujaja abantu ngoba abalawo ama-qualifications umuntu olama-qualifications ukuthi ajaje umuntu ukuthi ulecala noma akalacala ngu-magistrate njalo abala abazange baphiwa ama-powers ukuthi babulale abantu kwathiwa abahambe bayepholisa abantu babophe abantu abayesigilamkhuba babalethe emthethwandaba.
Lona udubo lobandlululo olwabensundu ikakhulu ngamapholisa lunjani khona ngapho kweleBritane?
Isimo sobandlululo babugande ikakhulukazi lapha kwelaseNgilandi lapha kweleBritane sikhona kodwa ke ngendlela esingakhona kuba izinga lakhona alitshengiseli kakhulu njengendlela esikubona kusenzakala kwamanye amazwe noma phecelezi sithi njengalokho esikubona kusenzakala kwele America laboGermany lakwamanye amazwe ngendlela abaphatha ngakhona.
Umnumzana Difa waJabi Bango isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Britane ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le London khona le eBritane. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi ke sikhangele inhloko zendaba. Izolo kulabantu abedlula amakhulu ayisithupha abahlolwe igcikwane le-coronavirus, abahlanu abavele kwele South Africa batholakala belalo, sekukhuphule inani labo elizweni laba yi-287. Kambe uhulumende engaba ethatha amanyathelo abalulekileyo ekwenqabeleni igcikwane le-coronavirus na? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.